Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Mpandula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye amaviki amabili kusolwe ngabanye.
Hayi, bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza.
Iy'nhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu emizini yabo endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokupha amaChina ezinye zalezi ndawo.
Badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo, ezinye esingaboni ingani yizi zatho ezilomsoco.
Inhlanganiso yeChristian Alliance iphathisa izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile bubangelwa ngojekeja.
Abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa. Usethe izinduna zibe yizo ezikhangela lindaba yeground. Izinduna zingeke zasebenza zizodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwe ngabanye abathi ukwehla kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus kutshengisa ukuba uZulu sokumele avunyelwe ukuphila njengensukwini lanxa eyabe elimuka igciwane leli ngokulandela inkuthazo yabezempilakahle. Kodwa uhulumende uthe ilizwe lizaqhubeka likusibanga sesibili u-level 2 wokuvalwa kwelizwe kuze kwedlule amanye njalo amaviki amabili lapho azazisa khona ukuthi lizehliswa na izinga leziqondiso lezi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID Monitoring Mechanism umnumzana Efidlela Ncube.
Hayi, bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza. Akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela okuvalwe ngayo. Ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki, uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebaningi, uyesaba ipolitiki vele. Yingakho usesebenza i-COVID-19 ukuba avimbe abantu. Kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu. Nxa ungakufaka kube indlela ezimbili, kube lokuthi umhlangano o indoors lo mhlangano ngaphandle, abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani COVID-19 ngokuba sikhulu. Kumele kube lenani labantu outdoors lokuthi venue yipi ebazayisebenzisa abantu. Nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe banengi okwedlula kwezindawo, ukufaka i-100 kuthi abantu abadluli lapho abahlanganayo, hayi lokho kuyikuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana, kuseyikho kulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19, ungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na, kumbe kumele kuqhubeke kunje?
Hayi, akukafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Hayi, isesekhona. Nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungapha emhlabeni, iyabe isesekhona laseZimbabwe. Ngakho ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga, baningi, umnengi umuntu oyedwa, akula muntu ofanele afe. Akufanelanga kube lo muntu osesibhedlela, akufanelanga kube lo muntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho ke kumele ukuzivikela kuqhubeke, siqhubeke si-sanitizer, siqhubeke siloke sigeza izandla, siqhubeke siloke senze social distancing, siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi kakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho kumbe babe balutshwana abantu kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze ngoba kubulala ama business kubalala ukubulala ukuphila kwenza abantu bangakwazi ukuziphilisa bangakwazi ukondla abantu babo bangakwazi ukukhulisa ama business abo kanti ke njoba ngisitsho inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe elangaphakathi ningaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezi stadium abantu bakwazi ukuhlangana bebanengi kulabo abahlangana phakathi
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane lecoronavirus eCitizens COVID monitoring mechanism ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokunikeza ezinye zalezi ndawo kumaChina. Lezi nhlanganiso zikhuthaze uhulumende ukuthi alandele umthetho womanyano wamazwe omhlaba United Nations ngendlela yokwenqabela ukwephula amalungelo abantu. Inhlanganiso lezi bezivela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa iManicaland, Binga, Bridge, Wange, Lubani, Mutoko, Mondoro, Chipinge, Lemasuingo. Umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ebikulo umbuthano uthi bathumele umbiko ofanayo kunhlanganiso yeHuman Rights Commission, National Peace and Reconciliation Committee neGender Commission of Zimbabwe ukwenzela ukuthi zingenele kulolu daba. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Sokuyizizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilo ikhaya labo yindawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo yindawo lapho impilo yabo ehlezi khona amathuna boyisemkhulu labo khokho babo akhona indawo yenkaba yabo yiko lapho badudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani izizathu ezilomsoco yebo abe Binga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke baye kwenye indawo kodwa kulabanye abe Binga abe Patoka lapho kuqalwa khona idolobha elitsha yindaba kungaphiwanga enye indawo engahlala ngabantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abakhanya bezadudulwa khona imining sithi hawo shiwa ngathi coal igcwele kangaka ewange indaba bengaphiwa ngenye laba bamayinawo lapho ungahlalanga khona abanye kunjalo laswe Bay Bridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa yeplantation efakwa yama citrus fruits how kungani kungadingwa ngumganga mnengi ama plasma nengi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhelwa izindlu kodwa ngubani ozababisela amasiko lemikhuba yabo abesebeyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa ngabaye khona ngakukafakwa ama services ayeneleyo ukuze bayefika kiyo
ungasichazisela njalo ngamafichane elifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu 13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wona lawo ma guidelines abekwe inhlangano laye ayimemba yawo ngonxa yokuthi ayabekwa yi-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokhu akulandele khonoko njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yiwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuzwe kukhulunywe labo bayeyibona indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi ekunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumele akwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhona apho ayenze njani ibusiness yakhe lezakhamizi ezikhona apho ngizakupha isibonelo njengomuntu oyabebuya ezolima engaphila njani lezakhamizi alime nazo zikhona kulokuthi azidudule kakube khona iqula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye lenkampani uma edudulayo kuphela kakubizwe ama-commissions ama-independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe i-counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonitshwe ekwenzeni ukududulwa lokhu ngoba lokhu kududula lakho kwesinye isikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sokuphambanisa abantu lamalungelo abo
lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yemathebeleland institute for human rights ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance iphathise izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile kulumango ubangelwa ngojekeja lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshelwe emzini weSpitskop eGwanda izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukuthula ele International Day of Peace. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenisi Banda saqala ngokumbuza ukuthi umhlangano uhambe njani.
Umhlangano okuthokozelela njalo lokuphakamisa ilanga lokuthula uhambe kuhle ebesihlangana khona le local peace committee eGwanda eSpitskop njalo ke sihlangane lamapolisa abasebenzelana labo sahlangana lezakhamizi le labaphathe i-council eGwanda kube isikhathi esihle sikhangele ilanga lokuthula elanamhlanje njalo ke besikhangele thina ukuthi kuleli langa nxa silikhangele into ekhanya siqakathekile yokuqiniswa njalo lokusebenzwa kwama-local peace committees ukusebenzwa kokwesakhiwo zokuhlanganelana kwabantu abamabandla abamapolisa abama-church ama-council abama-residents behlangana besithi sifuna ukwenza sifuna ukwakha sihlanganele ukucabanga ukuthi kambe singakha njani ukuthula njalo sinanzelela ukuthi izinto ezihlupha abantu kumele zilungiswe khona phana at a local level yikho kuncedayo kakhulu
kudaba lokuletha ukuthula esigabeni kuyini okukhulunyiweyo njalo ngasitshela ngamafitshane ukuthi zona izakhamizi bezivele zikhala ngani kulumanga
izakhamizi lezi zazi zikhala ngokuthi eSpitskop lapha eGwanda ngenxa yokuthi kulabantu abanengi abagebhi golide ababuya ke kuleli lokitshi bese kulobudlwangudlwangu obuningi kakhulu omama bebebanjwa abantwana abavela esikolo abanye bebanjwa abantu bebengenelwe ezindlini njalo kulokugamulana ngamabhemba abanye abantu besifa abanye besiya ezibhedlela ngakho udubo belikhona ukuthi amapholisa abengekho akula police station kumbe base kuleyo ndawo ngakho kwaxoxiswa nale council kwaxoxisana lamapholisa kwagcina kusiba lesinqumo ukuthi kayibe khona ipolice base ilanga lanamuhla bekuthokozelela ukuthi sokatholakala umhlabathi sokatholakala indawo njalo sokulungiselela ukuthi kwakhiwe kuyevulwa leyo police base ngakho bekuyicommemoration enkulu kakhulu eyabantu belocal peace committee eGwanda siyabona ukuthi basebenzile ngoba besipholiseni bebekhona bekukhona becouncil omeya bekukhona ama councillors bekukhona njalo town clerk bekukhona njalo abameli uhulumende abe minister of health ngakho kwananzelele ukuthi ukuba khona kwepolice station lokhana okube yimpumelo ukukhankasa kwelocal peace committee kuzanceda ke ukuthi kudede lokhu kuchaya kwabantu ukudla udla ngobe sebukhona ngakho siyathokoza ukuthi ngelanga leli le thokozelela International Day of Peace ama local peace committees njengale eGwanda ibe lempumelelo esegcekene njalo sinanzelela ukuthi abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground izinduna zingeke zasebenza zizodwa kusho ukuthi zizabe zisebenza lawo nala ama local peace committee abanjalo iwatchdog abanjalo ayabethiba njalo alezinto avela sikhuluma ukuthi nxa kuthiwa udaba leground luyalungiswa asikhangeleni lokhu lalokhu lalokhuyana njalo siyabona ukuthi baza kusebenza ke lezi nduna zabo kube yipart of ukuthi ama local or indigenous ways of okulungisa indaba zepeace and lokulungisa ama conflicts ethu alungiseka lula at a very local level and local peace iqhakathekile njalo ke sinanzelele ukuthi ama local peace committee la abesebenza at provincial level asebenza le national peace and reconciliation commission so sithokozile ukuthi kulempumelelo ezinhle ebekhona namhlanje
umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC
okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abembi begolide abathathu bawele egodini elilamanzi ngemva kokuba ilele kade bemiphezu kwalo lephukile kucatshangelwa ukuthi bengaba bebhubhile iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wamapholisa esigabeni seMashonaland West uCommissioner Cornel Dube izolo ubotshiwe ngamapholisa ogatsha lweZEC ngoba ubevimba ukucutshungulwa kwabanye bakhe abetheswa icala lokufumbathiswa okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp
Salibonani lonke basakazi bethu abaka Studio 7 elisisakazela inhlelo ezinhle inhlelo ezifundisayo inhlelo ezibonisayo inhlelo ezivula ingqondo esikubona ngibe sembingelela labalaleli bethu bonke nje labacebisi bethu abalaleli abahlala besiba khona enhlelweni labo bekhuluma imbono yabo eminye ingencedisayo ekuboneni umbuzo wami bengicela ukuthi ngiwubuze yilo othi wona kubaba uMagalela Mafa okhulume samzwa esichazela ngomqondisi okuyikho yena akuthandayo kumbe akufunayo yena esekhulile ukuthini abebuyela esidla ethola izimali kumbe akuphendlayo ukuthi abancane labo abantu bakhe abahambise esikolo babe yibo asebemphathisa ngoba lokhu okukhulunywa ngumqondisi ukhuluma ngokuthi abantwana besindebeleni labo abake bebe emsebenzini kanti vele nxa ukhangela indawo zonke khona lapha emathebeleland uzuthi uyakhangela utholanise sekungani kumbe ukwesigaba selizwe ngendimi eziyabe zikhulunywa kubangelwa kuyini khona kulabantu abakhona apho sibale ngifanise njenge plum tree lapha engikhona ukuthi nxa ukhangele khona lapha kufanele ukuthi khonapha elokitshini lapha endlala khona kufanele ukuthi uzwe isikhalanga kodwa uzatholanisa ukuthi uzezwa ezinye indimi ezivele zingayisizo zibangelwa kuyini khonokho kumbe kubangelwa kuyini kibo kuyinto enhle yini kumbe bakulungisa njani indlela yabo ukuthi beze beyilungise. Nxa kuyikuthi umqondisi esethe wakubona indlela eyiyo engakhulula abantu besigaba ukuthi labo beke beziswe besendaweni yabo, okuyikho okuvele okulwiswayo kuyini ngaphandle kokuthi laba abakulwisayo bevele bezifunela ukuthi bezisuthele bona? Ngoba injongo kamqondisi iclear, iyezwakala, kungakhathalekile kubona laba abakhangela ukuthi sike sakuzama kwasuka kwathi kwasuka kwathi, akuhambelani lokukamakhuphe kona lokho. Ngiyabonga.
Ngicela ukubonga ku-Studio 7. Ngicela ukubonga ku-Studio 7 ngomlilo okhulumayo lapha eJohannesburg. Ngicela ukuthi sibonge laphana ku-MRP. Sibonge laphana e-NRZ umsebenzi abawenze kuhle, umsebenzi abawenzilele, umsebenzi kahle, umsebenzi omuhle makomrade. Siyabonga, siyabonga, siyabonga sibili. Kumele baphume abangasibo bakamthwakazi, lathi sithole imisebenzi, sithole imisebenzi, siyayifuna imisebenzi sibili, lathi siyahlupheka. Kanti kuyaze kube nini, kuyaze kube nini. Sibonge lapho kubasakazi be-Studio 7. Ngibonge ngumlilo lami, ngiyasicelela nje ngathi lingayidlala i-audio yami. Hawu, kuyaze kube nini, sihlupheka kuze kufike inye 40 years ukuthi kumele sihlale 84 years singasebenzi. Hawu, kanje sabulala abane, thina sabulala abane kodwa kulo mhlaba. Sabulala abane, uNkulunkulu ngowethu sonke, akaphuzi jwala. Ngeke uhlangane laye edakiwe esitaradeni, kodwa ngelinye ilanga ngowethu sonke, lathi uzasikhululo phezulu sibonge.
Salibonani boDungameli Nkomo labo Gibbs Dube. Angazi kumbe izobalwa i-audio yami, angazi kumbe liyawavula wonke athunyelwa ngabantu kumbe liyaselekta kuphela. Bengithi imali ingabala le audio noma ingafundwanga emsakazweni noma ifundiwe, kodwa ngilombuzo ke ngomthwakazi. Umthwakazi ukuthi i-political party kumbe i-group yabomthwakazi abafuna ukuquma iZimbabwe bezimele bengumthwakazi kumbe i-political party. Nxa kuyi-political party, nxa imthwakazi ingathatha umbuso izowayenza namashona, izowathiya phandle kumbe bazoquma ilizwe bebathiye phandle kumbe bazoyenza kanjani. Okunye futhi engikubuzayo ukuthi nxa bengathatha umthwakazi ungathatha wonke imathebhelelendi kube ngama MPs kumbe ama councillors awomthwakazi, kodwa behlulekile ukuthatha ilizwe, u-president wemthwakazi ehlule ukuthatha ilizwe, bazoyenza kanjani? Bazobala yiphi agenda ukuthi mbe bazophuma ilizwe ngakho khona lokhu ukuthi bazothatha ama MPs ama councillors emthwakazi kumbe bazoyenza kanjani? Besichazisele ukuthi uhlelo lwabo kanti ngolokuquma ilizwe kumbe i-political party. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani Studio 7. Njengani, njani basakazi bodumo? Hayi, mina ngingumqondisi Ntemandi suka kule Nkayi. Ngithi ngithanda ukukhomenta nami nje ngifake umbono wami la ku-Studio 7, mhlawumbe ungavakala nambono wami. Eyi, kunala bantu abakhomenta beyixeka mhlawumbe imthwakazi, abantu bezana, abantu be-MDC. Abantu be-MDC akunanto abangasenzela yona, abantu bezana akunanto abangasenzela yona. Yathi umuntu ethi ephetha utshele ukuthi i-bygone is to bygone is a bygone, uyabesho ukuthini lo muntu? Yena ebe esazi ukuthi izandla zakhe zingcolile, kusho ukuthini lo muntu? Uphinde wena umthathe umenze umuntu ongawukhokhela, ukhokhela ngaliphi lo muntu engakuthandi? Uma umuntu ezokubiza ukuthi wena ulihu, ube sewuzitshela ukuthi lo muntu uzomvotela umfake embusweni, ucabanga ukuthi lo muntu yini into angakwenzela yona? Ubuye abantu be-MDC omagale lamafa laba bakhuluma nje kanje kunje, kuningi nje into abazenzile. Nanko umakhuphe wacesha wafela endlini shiso, kodwa uzomunye umuntu esithi yena ulandeli MDC Alliance. Cabanga lo muntu uzakuthanda, uthanda ngaliphi lo muntu? Khona vele ngeyiphi iphathi obona iphathi nabavice president abayi-3 ku-leadership yabo nje ku-presidency benabantu abayi-4 abaphethe. Then kolu hlangothi lwakithi uthola ukuthi kunomuntu oyi-1 yena ungunamba bani kwabo bavice president? Then wale usithi lo muntu uyakuthanda, ukuthanda ngaliphi? Yini into engakwenzela yona? ayikho. So abantu bakithi mabavula amehlo bahlakanipha, abahlakanipha abantu bakuthi baye kulala, baye kusetshenziswa, basetshenziswa nje abantu bakuthi kungenanto abazoyithola. Buka manje ubulawayo uphuza amanzi angcolile, wesiwe nje yodwa yonke le ndawo. Yini enza bengalungisi? Ngoba abanandaba nabantu bakuthi kuthiwa vele mabafe. Sibuyele ngoba it's been record even noma ubhekwe sithi abantu bakuthi balantu abafundanga. So lowo muntu othi abantu bakuthi abafundanga ucabanga ukuthi elo bandla yini into ezokwenzela yona? Ogawule laba ababhizi bakhamisile bahamba bekhuluma udodi njengabantu bakuthi yini into abayitholayo? Bona bayadla basuthi abantu bakuthi bayalamba. Bona othuma abo zinkokheli bani ezingakwazi ukulwela abantu bakubo? Khona mbuzo bani abake bawethula ephalamende ngendaba yegugura wundi? Ngaphandle kokubana nje baye begxeka besithi abantu bakuthi bathule balalele lowo dodi. Richard Moyo naba bathanga abantu bakuthi kodwa ababhizi bamba bathathela abantu bakuthi ama-plus. Yothi inkokheli, inkokheli bani engudodi kanjalo? Ngoba ngudodi le, inkokheli bani njalo engakwazi ukulwela abantu bakuyo bakubo? Ibhizi hamba ithathela abantu bakuwo ama-plus, kodwa ithi inkokheli imele labo bantu. Ubheke umgwaqo osuka nje enkabi ubulawayo nkayirod, uthi ubole kanjani? Osithembile nyani ube yi-MP phayana, kula ngisho negama eliyi-one walikhuluma ngomgwaqo loya, kodwa uthi ngumuntu olwela abantu bakuthi. Ubalwela ngaliphi abantu bakuthi? Umgwaqo ubolile unje. Khona vele yena uzalwa kuphi nalo Sithembile? Kangiqondi nokuba nozalwa enkaya, ngoba inkaya ngendlela eyiyona, kodwa uthi ungummeli wenkaya. Ngeyiphi i-development aseke wayizisa enkaya abantu bakithi abayibonayo ukuthi kune-development eyenzekayo enkaya? Abantu bakuthi abavuka bahlakanipha abantu bakuthi baye kulalelana nododi lowabo wabazane ne-MTC udodi lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema wamukele ngokuthaba umbiko kamongameli Joe Biden awethulele umbuthano we-United Nations General Assembly izolo. UBiden uncome abasakhulayo bakwele Zambia ngokuvota ngobuningi, wathi lokhu kutshengisa ukuthi abasakhulayo balawo amandla okuzisusa ebunzimeni ngokuvota. UHichilema eloba enkundleni yeTwitter uthe amazwi kaBiden ayajabulisa kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lakhe lidinga ubungani lamazwe awentshonalanga ukuvuselela umnotho welizwe obusuchaphaziwe ikungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye baba Gande, mina mbona ngathi sibili into le eZambia ibe yinto ephose sibili kungathi ngabe ama-Afrika wonke ayakopa khona phana eZambia. Into eZambia yenzakale kuhle kakhulu ukuthi kusukela one ukampeyina kwakhona besalungiselela ukhetho, two ukuvikelwa kwalo ukhetho lokhona, three ukuthi umongameli lo obekhona ehle esihlalweni la. Siyambonga kakhulu, mnambona ngathi wenze kuhle kakhulu uLungu ukuthi khona avume ukwehlulwa ukuthi hayi abantu sebekhulumile. Nxa abantu sebekhulumile yikho lokho kukhulunywe ngabantu. Into eZambia iyancomeka sibili kakhulu, engethemba ukuthi sikhangelela ukuthi khonokhu akuchoyo uBiden kuguquke kube luncedo olungayafinyelela ebantwini beZambia. Thina singathokoza kakhulu ukubona ilizwe elingumakhelwana liphumelela lisiya phambili ngenxa yokwenza kuhle okuncomekayo emhlabeni. Kuyafanela sibili ukuthi amazwe wonke ngabe ayafunda khona laphana isenzakalo lesi esenzakele eZambia. Siyasiphakamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Kuyadanisa kwesinye isikhathi ukubona ubukhokheli obuhlala bungatshintshi mhla kudala lokho kunjalo kuloko kuphotiswana kungaphuma uJohn kungena uSam kuphuma uSam kungena uJohn kungaphuma uJohn kungena uJames kuphuma uJames hayi uyazi kuyadinisa kabi baba Gandhi ekhonoko kuyathokozisa ukubona ama president ejintana omnye laya kaeplazini lakha ehlala abukela inkomo zakhe.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwa ngabanye. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.